Indaba le iyahlupha ma kula ma republic ama democrats ungelabantu abaphakathi ngantwa ngama moderates esasikubona kudala laphana kwakule gang of 8 gang of 6 sibona ngantwa kwakulabantu ababe bele imind efananayo ukuthi bancedise uhulumende ahambe phambili ngoba siyakwazi ukuthi i-federal government is the biggest employer lapha elizweni leli so bangavala yonke into yabi simile from borders, judges, imisebenzi esetshenziswa ngi-government yonke engantwa yabi silimele. Siyakwazi ukuthi la kuya-affect i-economy ngoba khonapha izinto ziyabe zingasahambi in terms of trade and all that. So hayi, kungantwa this time around kulabantu abangenileyo ku-Congress or i-Parliament yalapha abala ma individual interests and siyabona ukuthi ku next year kulokhetho luka 2024 and sibona u Trump ngantwa nguye ofuqa abantu bakhe ukuthi bavale e government ukuthi economy iwe ngoba siyakwazi ukuthi economy ingawa kuzabanzima ukuthi bakhethe umnumzana Joe Biden engimaye nguye o i Democratic Party ngoba bayasebeyisola. Siyakwazi ukuthi izinto ezinjengalezi they have ethwa hi-ripple effect ukuthi akusoze kusilimaze in the next few months but after next year kuyabe sokungena khonapha nge-shutdown ingaba khona.
Kungenzeka yini ukuthi kube lokuvumelana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats kwenqatshelwe ukuvalwa kukahulumende?
Hayi, ukuthi bazavumelana ama-Republicans lama-Democrats angikuboni ngoba siyakwazi ukuthi uNumzana Kevin McCarthy ulabantu abangemuva kwakhe abangantu abazi bazamxotsha ma ngayekela ukuyenza izinto abazifunayo. So ama-budget numbers angikhona they are too far apart ukuthi kube le negotiation unless uMcCarthy engavumelana lama-Democrats and then he loses his speakership. Yikho sibona kungule solution. But hayi, we just pray for the best but sokuzaba le nkinga lapha.